sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi 2023 ngoPraxitus Jeremiah sithi machono bakwethu. Endabeni zethu namhlanje.
But we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Iqula lomanyano wamazwe wezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni.
Iyabantu bethuselwe imini lebusuku iyinyamazana lesivele siyazi iZANU-PF ibethusela ngento eziningi ezimbi ezishiyeneyo ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokho okubi lihlele lokho okubi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobelweni wangezansi emandebeleni bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemaphandleni. Kuthi ke kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni wokugaqa we-netball eliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iqula lomanyano wamazwe yawezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni ngenjongo yokuyabona ukubana ukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi luqhutshwa ngokuthula kanye lokuthi lube ngolukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare umsekelo womholi wequla leli unkosikazi Bertha Martin Rozumilowicz uthe balethemba ukuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Uqhubeke ethi bazazama ukuba khona ezabelweni zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni.
Observe in urban areas, not just in cities or in towns, but we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Incishwe zombusazo umnomzana Chenzani Tungakwa uthi ukuba khona kwe-EU elizweni kuzanceda ukuba ukhetho lukhululeke elizweni.
Sibekwazini ukuthi bathi bekhupha umgabe bathi sokule Second Republic. I-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto. Kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo, ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo, kumbeni u-ref webhora. Ma kungaba lokutshontshela. Ngesikhiwa bathi still the elections be credible maka ukuthi ama-observers avumelana njalo.
Wodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bengizela Gumbo uthi ukuba khona kwabo elizweni akusoze kuguqule umumo oselizweni.
Ukuba khona kwama-observers lokungabi khona kwabo eZimbabwe kuyafanana ngenxa yokuthi ungabona i-violence ingayenzakali kakusitsho ukuthi idivelena kunjani election le uyirane kahle. Oma observers lawa amonithi aya observe. So abala ilunye tshintsho bangalwenze emuntwini. Eh. So ungabona kungela virus yakutshintsha ukuthi idivelena kade vele jonge ukurana ngezinye indlela ezingaso violence.
Abe EU bathi babheke ngelihlo lokhozi lokho kwenzakala emtitwandaba lapho amalunga amabandla aphikisayo alokho ephikisa ukuvinja kwawo. Ukuphatheka kukhetho lolonyaka ukuza kwe-EU eZimbabwe kwenzakala ngesikhathi amabandla aphikisayo ekhala ngesimo esibi sombusazwe lapho athi akenelisi ukukhankasa ekhululekile amalunga amabandla la eqhubeka esethuselwa ngezinye zezikhathi bechaya kumbe ukubotshwa lokuhlukuluzwa ngamapolisa. Abe EU bathi bazakhipha umbiko wabo ngekhetho lwalonyaka ngemva kwensuku ezimbili impumelelo yokhetho isiyethulwe. Baphinde bathi bazakutsho okuningi ngokhetho ngemva kwamaviki amabili besithi kabasoze bakhulume ngokwenzakala elizweni ukhetho lungakedluli. Inani lequla labe EU lakhuphuka ngamalunga afike kuliviki, amanye amalunga afika mhla wokhetho ukuze bagcine sebelikhulu lamachumi amahlanu 150. Amazwe angaba ngamachumi amabili yasikhombisa akumanyana we-EU le asebenza le-Canada, Norway, Switzerland lamanye ukuzobona ukhetho lweZimbabwe likhutshwa. Ngomnyaka ka-2002 iZimbabwe yaxotsha wayengumholi wequla ele-EU eleza ukuzobona ukhetho luqhutshwa umnumzana Pierre Scott wakwele-Sweden esethethwa umlandu okungahloniphi ilizwe. Lokhu kwadala ukuthi i-EU igcine isethesa izijezo zomnotho enye inkokheli kahulumende eleZimbabwe linxuswe amazwe angamachumi ayisithupha lane kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalungiselelo okhetho lwalonyaka aqhubekela phambili eZimbabwe. Kuluthuli bayakhankasa bedinga usekelo lokuvotelwa abamabandla ezombusazwe ayenelise ukubhalisa amalunga awo azancintisa kukhetho lokamhla ka-23 Ncwabakazi lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Lokhu bakwenza ngokuhambela abantu emizini yabo lokwenza imihlangano emikhulu yamarali ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Abebandla leZANU-PF ngempela sonto basenkayi eMathebeleland North emhlanganweni omkhulu okhangelelwe ukukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa labo bazabe besenkundleni eRudaka Stadium eseMarondera eMashonaland East.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafubembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi eMandebeleni bakhala ngokwethuselwa kwezakamizi zemabandleni lapho kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkokheli yomdabu ibikwe isebenzelana labebandla leZANU-PF besethusela uZulu emaphandleni ngokubatshela ukuthi bazavota bengaphansi kwabo okuzadala ukuthi babekwazi ukuthi uZulu uvotele bani. Umnumzana Petros Mkwena, isakhamuzi seMadali Village eKwandastawutse, uthi phezu kokuhlukunezwa kwabantu sokulenketha yabetshabi lapho kusabiwa impahla evela kurhulumente.
Ubayethusela abantu balenketha abatshabi besiphisamende bachiya labo bangasibo ebandla leZANU-PF besipha amakhuba athiwa nikwe abadala lesamende sona leso bakhetha bapha amankazana abo bethusela imemba ze-CC lasamanye amabandla ngaphandle leZANU-PF ngoba bona bangama-chairperson amasela njalo bephula isisekelo sembuso chapter 15.
Umnumzana Victor Spanda olilunga lezaphu njalo ezancintisa ukhetho luzayo lwamakhansila kwa-17 emanama uthi bandla lakhe livinje ukuqhuba umhlangano wale matobo neviki edluleyo ngezizathu ezingacacanga.
Mhla ka-22 July besilerali ezaphu actually it was a public meeting ematobo amapholisa avimbile ukuthi khona irali iqhubeke umhlangano uqhubeke baletha izizathu ezinye ezingazwisisekiyo ukuthi khona sebeqala ukubuza impahla zabantu ukuthi khona ubane begqoke njani, isecurity yeye begqoke njani.
Izikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ezansi eMandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi lanxa kungakabi lo dlame kulesi sabelo uzule emaphandleni uhleze setuselwa.
Abantu bethuselwa imindle kusuku, inyamazana nesivele siyazi iZANU-PF ibethusela ngento eziningi ezimbi ezishiyeneyo. Ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlole lokhu okubi, lihlele lokhu okubi, kodwa hayi, abantu baqhubekela phambili bebekezela bekhangelele inguquko. Umumo okhona lapha ulokuthakazelela ikusasa entsha engahlihleli abantu beZimbabwe, engahlihleli abantwana beMadebeni South nxa bangavotela inguquko.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emaNdebeleni uthi umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho uqhubeka kakuhle, njalo kungamanga ukuthi abebandla lakhe basebenzisa inkokheli yomdabo ukwedusela izakhamizi.
Angaboni kumbe ukuzwa udlakela kwezinye indawo. Abantu basikhambenela kuhle, basihambela kuhle, basikhulumela kuhle, akula oyethusela omunye. Singazi maybe kungaba lapha nalaphana abantu bezikhulumela ngobulutshwana babo, kodwa uma sikhangela ukuthi abantu bayakhankasa, umuntu wonke ukhankaswa ngendlela ayokhankasa ngendlela ayifunayo. Imbona lokhu kungaba yikukhuluma nje kwabantu abakwazi ukubana sebezanqotshwa, babesebezama ukuthi badinge ukusola obunye ubukhokheli okungabe bukhona.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa mhlazi mathumi mabili lantathu unyanga ezayo kaNcwabakazi, lapho uZulu azavotela amakhansila, amalungu edale lephalamende kanye lomongameli. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe.
Okwamanje ke sesingena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana nalabo esifazana kuhlelo esiluphiwa noSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo. Asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla.
Ukuqala nzazitho igama. Igama lami nguDunyiswa Mgwenya. Esami sibongo singesakoMajola. Ngingumhlali weNketha 7 kuward 24. Ngihlale khona kusukela ngo-1988. Ngumhlali omdala sibili. Ngikhankasa kakuhle kuward 24. Ivandla lami engikhankasa ngikulo ngelezaphu unina wamaphathi wonke. Ngikhankasa kuba ngukhansila nje ngokuba kuningi okufanele abantu bakunanzelele bakulungise nxa sincedisana, hayi ukuthi mina ngibapha lokho kodwa bona batho okuswelakalayo mina ngibe yisithunywa. Bengisebenza njengombalisi ngingakangeni kulokhu, ngiqalise ukubalisa ngisemaphandleni, ngangena koBulawayo ngafundisa ezikolweni ezithiyeneyo, ngaretire ngisesikolo seManondwane. Kungakho-ke ngisithi mina i-proven record iseduze khona lapha ewadini, isikolo sami yiManondwane. Ngisebenzile njalo lama-organization amanye athiyeneyo, ngikhangelele labantwana njalo ama-orphans laba-vulnerable, ngingu-child protection, ngingu-chairperson we-child protection. Ngasebenza lamanye ama-organization, World Vision, Contact. Kungakho ngithembe ukuthi hayi umphakathi sisebenze kuhle ndawonye, sizazwisisana ekusebenzeni kwethu. Olutsha oluningi into engikhuluma lalo beluzwisisa ngalokho ebengikhuluma ngakho, hayi kabadala abaningi ngoba iveli zapho bayayazi, lanxa befuna ungani bayayigqibela beyenze ngani kayikho. Abanye bekhuluma kungathi yinto ebivele ilokhu iphakathi kweZANU, hayi sike sichasisile ukuthi ZANU layo imiyodwa, izapho imiyodwa, i-unitary code kwadlula lokhu ngaleso sikhathi okwakuyiso sona. Hayi kuba ngumama kuvele kunzima nxa sikhangelelane lezepolitiki, balutshwane abamayo bakubuzwisise, kodwa ngalesi sikhathi baqalile abantu ukuzwisisa ukuthi sonke silamalungelo ukukhankasa simele abantu endaweni zethu njengoba ngeku ward 24 obengu ward 25 ngiyaphinda nje into eqhakathekile ukuthi kube le training yama skills kwabatsha so ngaleyo ndlela kumele sithi revive ama youth centers for skills training omama bayadinga okuningi abafanele bakufunde lapho sikhathi esiningi baba sezindlini besebenza kwendlini kodwa kukhona abakuswelayo babe ukuthi labo babe empowered kufanele kube le ndawo lapho abahlangana khona bafunde sifundisa ane lawo besitho abakuswelayo ukuze singikuthwale ngibuse lapho kufanele kuye khona bese sikhangela lamanzi ubulawayo akala manzi njalo kufanele kwakhiwa madamu nxa kukhula ipopulation sibaningi madamu lawo kufanele angezelelwe edolobheni izikolo i-council ibivele yakhele izikolo kodwa osokumangalisa ukuthi izikolo khathesi azisela lutho azisela amabhentshi azisela amabhuku akusekho kwakuvele ukukhona kukhona isikhathi sokuthi kulamsetshenza nyanyana enziwayo ewadini kumele ibe imisebenzi ekhangele ukuthi wonke umuntu ongumhlali waleyo ndawo uyathola ithuba lokuthi achatshwe laye asebenze kungabi ngani kuqhatshwa ngokuthi ungubani okabani ungubani okukhangelela ukuthandana lobani hatshi izinto ezazingivele ezinye zakhansili
zikhona yini ingxaki osuke wadibana lazo lapho ukhankasa
angingahlangani lodlakela ekukhankaseni kwami la maphetshana ami hayi angingatholi adatshuliweyo ngisabonga kumphakathi lapho hayi kukhanya kulokusebenzisela nabuhle
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dunyiswa Ngwenya uMajola oncintisa kukhetho lokudinga ukhansela kaward 24 enketha kobulawayo emele ibandla lezaphu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Ephuma ke enkundleni yethu uSithandekile Mhlanga udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Lingali chona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga msakazi ngiyabingelela ehlelweni lakho kuwe labalaleli bohlelo.
Siyabona ukubana abesifazane balitshwana kakhulu abancintisayo. Ukubona njani wena khona?
Njengomuntu ongumama ngiyakunanzelela kakhulu lami ukuthi abantu besifazana balutshwana kakhulu abangenelelo lukhetho. Siyazi ukuthi la kudala bekuthi lokho kuthiwa omama ngabantu bekuthi behlale phansi ekitchen kondla izimuli bekubebheke lelo baba labantwana indaba zepolitiki lezi bezingasizo zabomama kangapha yebo balutshwane bona kodwa inani labo liyalikhula angeke sitiselenele ngoba lisesephansi kakhulu kodwa inani lakhona liyakhula kuhle futhi kuyajabulisa ukubona omama bona ababakhona bengenelile ekhethweni esethemba ukuthi ukungenela kwalabo abalutshwane kuzakhuthaza laba abalokhu bedonsela imuva besesaba ukuthi bazibandakanye kulezi ezombusazwe ukuthi labo babone ukuthi hayi njengoba abantu bangomama kuyangeneka laphana bayakwazi ukuthi labo bangenele lukhetho bengathi ngoba ukukhetha kuphela labo bangene kulabo abakhethwayo esithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi sizabona omama beqhuquzeleka ukuthi bangenele ukhetho
ngokubona kwakho kungabe kubangelwa yini lokho
msakazi mina ngiyathemba ngilethembe likhulu 100% ukuthi nxa omama benganikezwa lezi zikhundla eziphezulu loba sona esikamongameli ngokwaso singabona ujinto olukhulu elizweni lethu loba nje eAfrica kayonke nje makungabe kunikezwe omama izikhundla zokuba ngomongameli singabona ushintsho olukhulu khumbula ukuthi omama vele kusegazini labo ukuthi abakwazi ukuphatha abayakwazi ukuphatha imizi baphatha abantwana baze bephathe labo babo emzini yabo lapha bakhumama khangela izifuyo akhangela abantwana akhangela yonke into lapha ekhaya into kodwa yonke ihleleke so okungehlula ukuthi umama aphathe ilizwe kuyini lokho kwathi nhlo sibona kubusa abantu bangobaba akaze nje umuntu wesifazana nikeze ithuba lokuthi ake angene sibone ukuthi yini engenziwa ngabantu besifazana izikhathi isikhathi sezintshile manje. Lento futhi kumele iqale emaqenjini, khona lapha emaqenjini nalawa ezombusazona la ama political parties. Abantu nxa kukhethwa umuntu ozoyamela iqembu kwesuka mongameli isihlalo, bake bakhethe umama esuka emaqenjini nalawa ezombusazwe. I political party ikhethe umuntu ongumama imhambise laphana ayoncintisana kulabanye abancintisela isihlalo sika mongameli. Simbona umuntu ongumama ekhona laphana, abantu bamvotele kuke kuhlale umama esihlalweni sika mongameli. Ngiyathemba mina ngilesiqiniseko sokuthi singabona utshintsho olukhulu kakhulu ekubusweni kwelizwe kulokho esikubonayo umama akanikeza ithuba nje esikhundleni sona esikakhulu esikhundleni sona sika mongameli, ke sibone kuhlezi umuntu ongumama mpela kuleso sihlalo.
Khona ukubangela ukuthi abanye abesifazane bengaxhasi abanye babo kungakubangelwa yini?
Umsakazi, mina ngowami umbono ngokuhambe sengikuhambile ngabona enisezikhathini eziningi abantu bangomama baxatshaniswa ngobaba. Yikho nje kuhlala kuzokala ukuthi umama bodwa nje abaxhasani. Uyazi ukuthi kuye kuthiwe emhlabeni abantu besifazane baningi okudlula abantu besilisa. Ngiyazi ukuthi futhi lakhonapho emaqenjini ezombusazwe kuma-political parties amalunga ama-political parties maningi abesifazana okudlula abesilisa. Loba nje kusekuthi nxa sokukhethwa kukhethwa abesilisa kube yibo abameli amaqembu abezindaweni ezithile, kodwa abesifazane babaningi. Bona abesilisa abakhethwayo befake ezikhundleni ezithile bavotelwa yibo abesifazane. Singajabulela kakhulu ukubona abesifazane beke bamela phana bethi thina umuntu wesilisa ngeke simvotele, sizovotela lo owesifazane. Abantu besifazane befunda ukuthi omunye umuntu wesifazane uyalungiswa umqhele ubeke kahle ekhanda. Yikho lokho esikuthiwe kulesikhulu sitsho sesilungu esithi you fix another woman's. Omuntu bangomama sibabone belungisana imqhele lesemakhanda bengahlekani bengeyisani bathembane ukuthi nxa befaka umuntu wesifazane esikhundleni bazabe bezenzela labo. Kungathiwa nxa kuthiwa kuvotela umuntu wesifazane omunye azwakale ukuthi hayi mina ngeke ngize ngibuswe ngokuzibani ngoba engumuntu wesifazane. Abantu abangumama kakhulu abanye balalokho basalaleyo nkolelo yokuthi umuntu wesilisa engabusa ngcono, umuntu wesilisa engenza ngcono okudlula umuntu wesifazane. Abomama kumele bafunde ukuthi balekelelane, njalo siyazi ukuthi ukungalekelelani kwabo kusukela nje ezintweni ezincane nje ezokuthi omama bayilokweyisana balokuthi hayi lo angeke ngimkhethe ngobunje. Kodwa uma singafundisana ukuthi omama sibe sitheni nxa kukhethwa noma eqenjini le-politics leyo, sithi namhlanje sikhetha thina umuntu ongumama eqenjini lethu sifunayo simela phezulu. Omama bonke bayekele ukuvotela obaba basapote lo muntu ongumama, singabona utshintsho olukhulu kakhulu. Omama bafunde ukuthi balekelelane.
Lo-ke bekungolwela ilungelo labesifazane uNkosazana Victory Mathuthu ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Kwabasanda kusixhumazi ngumsakazo weStudio 7 eVoice of America esisakaza siseWashington DC. Kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emidlalweni wokugaqa i-netball eliphathekile kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba okungumncintiswano oqhutshelwa kwele-South Africa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhala lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi James linqotshwe nge-86-30 ngele-Australia ngolwesihlanu emdlalweni walo wakuqala, kwathi namhla ekuseni litshaya nge-52-48 ngele-Fiji emdlalweni walo wesibili. Intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sbanda uthi sekungenzakala ukuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yesibaya sikagroup A lingazange linqobe.
Kuzamele iqembu leZimbabwe lidonse gadalala ukuze linqobe lethonga kusasa, kodwa amathuba akhona vele mancane.
Ocubungula ezemidlalo uthandiwe Moyo uthi bekuvele kuza kuba yisimanga ukuba iqembu leZimbabwe lenze kuhle kulo mncintiswano.
Sikhangele indlela abalungiselele ngayo, sihle sibone ukuthi bekungahambanga kuhle emalungiseleleni abo ukuthi behambe bedlala.
Kulamaqembu alitshumi lesithupha afakwe kuzibaya ezine kulo mncintiswano, njalo lawa azaphutsha esendaweni ezintathu eziphezulu kwisibaya sikagroup A lesikagroup B, azabumba isibaya esitsha esikagroup F, lawa azaphutsha esendaweni ezintathu kwisibaya sikagroup C, lakugroup D azabumba isibaya esitsha esikagroup G. Amaqembu azaphutsha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane kwisibaya sikagroup F lokugroup G azadlulela kusigaba esilandelayo kwisincintiswano esesemifinali, kuthi azaphumelela lapho ahlangane kufinal. Lawo maqembu azaphutsha esemsileni kwisibaya ezithi group A, B lo C kanye lo D bona azabumba isibaya sika group E lapho bese lwisa khona ukungabi yiwamazaphutsha esemsileni kupheleni komncintiswano ngoba kuzamele kucace ukuba amaqembu ami njani kusukela kwelinqobile ukuze kufike kweliphutsheli esemsileni sikhangele umdlalo wenguqu umqeqeqi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uthi bakhangelele umdlalo onzima ngesonto lapho abazavakatshela khona iqembu lenkezi Platinum Stars lona batshikilisana lalo phezulu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasalaga Premier Soccer League.
The boys they are being serious.
Abafana abalungiselele belamadlabuzani ngoba siyakwazi phela ukuba umdlalo esulandayo uyabe ungekho lula njengoba sidlala leqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo.
Iqembu lenkezi Platinum Stars lele Highlanders azadlalela enkundleni eBaobab kusasa ngesonto ikanti imidlalo ebikhona namhla iphele kanje. Iqembu leChicken linqobele wanje nge2-1 ngaseluveve. Iqembu leManyika Diamonds libhaxabulele bulawayo Chiefs nge3-1 ngasekipo. Iqembu leZPC Caribbean linqobele Cranbourne Bullets nge1 kanyanga senyamunga. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge2-1 ngeleshisham ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Simbabora ngaseBata. Iqembu leDynamos lizanqikelana lele Yada ngaseBaba Fields. Iqembu leTriangle lizemukela ele Greenfield ngasekipo kuthi ele Herentals lizadlala lele Cape United ngasemandaba. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silo MacLeod Sibanda insizwa edabuka eTsholotsho kodwa ehlabela ekwele South Africa. Nansi ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngidlalade lalo lakhe elitsha.
Umculo ngiqale ngo-2015 but bengisebenza lamanye amaqembu ngingakabi lelami ama-album esenginawo ayi-2. Ngaqala ngadlala iChova Chova igama lebendi ngayibiza ngathi isikhokho sasejwayo. Leli elamanje elilengoma le elithi uthandeka i-album futhi elesibili ngayibiza ngokuthi ngama-double decker traditional dance. So ngiyafisa kakhulu ukuthi ngathola isponsor, ngithola ama-manager ukuze ngincediseke emculweni wami. Ngoba ngingumuntu ohleli ecreate and music ambekelelanga ukuthi ngithaye umusic oyi-1.
Vuka mphakathi, ovuka usilwele, ovuka mphakathi, uzimele komanye amazwe. Vuka mphakathi, ovuka usilwele, ovuka mphakathi, uzimele komanye amazwe.
Bachiela wapha mazwi abalandeli.
Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngabe abalandeli bangalandelela kakhulu umculo wami ngoba ngumuntu othanda umculo vele kakhulu engikhule vele ngiwenza. Ngithola sesikolweni ngafunda nje nzima ngoba umusic vele wawungihlupha kakhulu. So ngiyacela ukuthi abalandeli belandelele kakhulu ingoma zami. And then into engiyenzayo mina vele kahle kahle amagroup engwalidayo asey-2 imusic engafaniyo ezomba naleyi sambaqanga isa maskandi sayini. So ngiyathanda ukuthi ngithathe lokhwala lokhwaya ngale langapha langapha ngihlanise kube into eyi-1.
Ngilethembali ukhwezisile umculo kaMdawini uMacLeod Sibanda akade sinika lona lapho ixoxa lo ntungameli inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri eZimbabwe.